isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulu kandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo omhla ka 3 lwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obesedolobheni leBeitbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe amamvotelayo.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imetha le isecourt njengoba sikhuluma kanje.
Amapholisa aya emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengowaphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi, besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa yigugu Rahundi na. Silengxoxo lontombazana osakhulayo owancintisa kukhetho unkosazana Bimbayi Muswaburi ngelakusasa lakhe. Uzangena na kubandla leMDC? Thiyani indlebe. Kwezemidlalo, iqembu leDynamos liyasinda ekugunyulweni kusigaba seCasablanca Premier Soccer League kulandela impumela yemidlalo yalamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje obesedolobheni leBeitbridge lapho okubikwabe kugcwele abantu kade ezobabonga ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. UChamisa wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kodwa yena uthi waqilibezelwa. Wazisa ngemva kokhetho ukuthi uzabhodabhoda ngelizwe ebonga abasekeli abamvotelayo ngamavoti adlula izigidi ezimbili, i-2.3 million. Kusasa uzakuba eseGwanda.
Direct from Washington, the voice of America.
Idale lePhalamende lizasebenzela kobulawayo kumalanga amahlanu alandelayo. Lamhla idale leli belilomhlangano omkhulu ohlaziya inhlelo zaleli dale ezenziwayo lezenziwa kuminyaka emihlanu elandelayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomela iBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongowebandla leMDC laye obesemhlanganweni lo.
Lomhlangano yimhlangano wokubumba i-institutional strategic plan eka 2019 kuze kuyefika u-2023. I-strategic plan ke yindlela eyokuthi iParliamente ifuna ukuthi izihlole ukuthi khona kusukusela kathesi kuze kuyofika u-2023 kungabe kuyiziphi izinto okufuze ukuthi iParliamente izenze.
Ngokwakuqala na ukuthi kwenziwe umhlangano onje.
I-strategic plan le ayisiyo yakuqala ngoba kathesi sikhuluma kanje siqalisa eka 2019 to 2023 bese senza i-review sihlola ukuthi eka 2014 to 2018 siyanelise kanganani, kungaphi lapho esehluleke khona, kungaphi lapho esikwanise khona, okusehluleke isileyo yikuyini. Kathesi ke kuyini esikufundileyo ukwehluleka kwethu lokho esikwenzileyo ku-2014 kusiyafika ku-2018. So ke yikho okade kusenziwa. Ayisiwo malunga edale lePhalamende wonke abuyileyo.
Umhlangano onje oyakuyenziwe uyakwenzelwe kobulawayo yini kumbe ngokwakuqala ukuthi wenzelwe kobulawayo?
Angilaqiniso ukuthi iminyaka edlulileyo ibisenzelwa ngaphi imihlangano enje. Kodwa nje engakunazelelayo ngalo speaker esilaye ngu-speaker ojayele ukuthi isikhathi esiningi ethi imisebenzi lemihlangano yePhalamende etshiyetshiyeneyo yenzelwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo. Ngikhuluma njalo nje lo mhlangano we-strategic planning ekade silawo yokuqalisa namhlanje kodwa iParliament ephose izabisebenzela kokulawayo ukuze kuyefika umhla ka 11 November.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela ibhinga North etalele eParliamente engowebandla le MDC ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Amapolisa izolo abikwa eye emzini kamnumzana Terence Mkhwananzi owebandla leMthwakazi Republic Party obotshelwa ukuqamba umongameli Emmerson Mnangagwa njengomunye owaphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi. Besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakamkhwananzi babulawa igugurawundi na. Sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besisazama ukuthi siyikhangele indaba yakhona yona le ngoba kusidanisayo ukuthi imeta le isecourt njengoba sikhuluma kanje. Okusimangalisayo ukuthi kathi okubenza basuke bekhona lekhaya kuyini bona bekwazi ukuthi umkhwanazi umnikazi wendaba ukobulawayo njalo ukuya kwabekhaya kuzajinja yini ukuthi khona ukuthi hayi ukubulawa kwabantu bakithi okwenzakalayo kakhulu kusenziwa ngena lo phethi lizwe leZimbabwe uMnangagwa kuzajinja yini. So ngokunjalo besayikhangela indaba yakhona sayicwayisisa sisafuna ukuthi sixoxe futhi lamaloya ukuthi sibone ukuthi singedisa kanjani ngoba singakujawuleliyo ukuthi abantu bakithi especially emakhaya balokwesaba kakhulu nxa bebona bona abantu abakhuluma isishona bevela ku-state. So ke asifuni ukuthi abantu bakithi beqhubeke besethuselwa beseselwa ngabantu futhi esikwaziyo ukuthi badala uhlupho lonke olukhona emathebeleleni.
Ungakhumbuza kancane nje abalaleli ukuthi kwahamba njani ukuthi umkhwananzi azazithole ekusimo soneso?
Awu siyabonga kakhulu. Abantu bazakhumbula ukuthi kule commission day ekhokhelwa nguMokhande former president of South Africa independent international commission eyaphoyintwa ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi ikhangele udaba lokubulawa kwabantu baseHarare abangu-6 ababulawa mhlaka 1 August ngemva kokhetho. Kwasokukhanya ukuthi i-commission day kumele ihambe emadolobheni anjengakobulawayo ukuze izwe ama-views abantu. Kodwa ke thina savele sasola ukuthi kathi i-commission day idingani kobulawayo ngoba phela la bantu afele eHarare njalo labantu ababuleleyo lomhlaba wababona through ama-television ukuthi ngamasotsha ayedubula abantu laba bangama-civilians. Esathi sikukhangele sabona ukuthi akula sidingo sokuthi i-commission day izwe kobulawayo ngoba umonakalo lo wenzakalele eHarare. Sheke ngaso se-Rainbow Ten kobulawayo abantu bakithi bakhanya bekhathazeka bethi bona hayi abangeke bakhulume ngento ezenzakalele eHarare bona bazokhuluma ngalokho okubahluphayo kakhulu indaba yombhuqazo indaba yegugurawundi. Yikho ke amajaha la omkhwanazi labanye abantu abasukumayo batshela uMotlanthe ukuthi hayi i-commission yakho lapha kobulawayo ezonke ezingeke ikhulume ngegugurawundi kasuze siyilalele. Basebanika ke amathuba okuthi bakhulume. Kuyasidanisa ukuthi kathi why kwadojwa umkhwanazi singasabali ukuthi kwadojwa labanye abantu bethu abathathu. Umkhwanazi ngoba kayisiye yedwa wakhuluma ngendaba yombhuqazo. Ngiyakhumbula kulomunye ubaba owayele minyaka engu-70 owakhuluma strongly la ngendaba yombhuqazo hamba lo dadewabo onguye futhi wabulawelwa umntwana igugurawundi umjaha wayele 21 years by that time. Bathestifya ke lubaba lo dadewabo ongunina kalo jaha labo bapha ngathi mina ubufakazi obuzisa ubuhlungu ngokuthi kwahamba njani. Kodwa kwasidanisayo ukuthi kathi phakathi kwabantu bonke la abaningi ubufakazi why basukela umkhwanazi loba nje besithi bambophele ukuthi wakhomba ngomunwe umtikitha kaMnangagwa esithi ukuthi nguye owabulala abazali bakhe.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Okay.
selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Untombazana osakhulayo ubimba ishe muswaburi ngomunye wabasakhulayo abangena kukhetho olusanda kwedlula encintisa ukumela isigaba seBulawayo South edale lephalamende ezimele. Kodwa wanqotshwa ngumnumzana Raj Modi oyebandla leZANU PF. Umswaburi uthi isifundo esimqoka asitholayo ngesokuthi uZulu kakafiki kusibanga sokuvotela umuntu omiyedwa. Kambe engaba icabanga na ukungena kubandla le-MDC kumbe eleZANU PF? Sibe le ngxoxo layo.
Umbuzo onzima ukuphendula wona lo ngoba kulama opinion amaningi ngendaba yaleyo khetho, kodwa mina ngiza sikhulumela kweyami kwesami isigaba ngoba i-experience yami le-experience yabanye ingabe ihlukile kancane. Kodwa ngingalitshela ukuthi i-view yethu mina ngahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate, and I learned ukuthi African politics, right, kumbe LA yethu i-politics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela i-politics ngendlela eyiyo. Kuvotelwa amabhaji, akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usulesifundo sona leso, manje ubona njani elakusasa? Kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kuhluka ukujoyina amathente amakhulu, ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha, ngoba xa ungahamba ulama policies kodwa ungela budget, hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Ngeke ngikhulume khona lokho khathesi. Kuzaba lesikhathi esihle esine esirayithi sokuthi sebe sikhethiwe ukuthi isikhathi engizatsho kumbe ngikomente ngaleyo ndaba.
Ungasela ukuthi umumo okhona wona lo owakathesi elizweni ubona njani, ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa. Ukubona njani, kuyini kahle kahle uzakade uzakukhangelana lakho?
Aluba ngakhethwa, aluba lakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi, ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo, imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka, akula mafutha lawa, i-fuel ayikho, i-petrol ayikho, kulama-line amade, impilo nje isinzima. Isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo, ngoba sifike emaphethelweni khathesa kula misebenzi kodwa imithengo ilokhu siya phambili. Angitsho ukuthi abakhethiweyo bayehluleka, abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe, ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu bengaqali bona ukubona ukuthi izinto lapha sokumele zithintshwe ngale indlela, ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.
Alo-ke ngunkosazana Bimbayishe Muswaburi oncintisa kukhetho ezimele ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Akubizozwa
wayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba, okuningi kuyalandela.
Hello, ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe sise Washington DC. Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sihlaziya inhlelo eziqhutshwa yile inhlanganiso ezokuncedisa abesifazana ikakhulu emaphandleni. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Uyabona emaphandleni kunengi okuswelwa ngomama. Silokhu sibakhuthaza ngamalungelo abo. Ese sikwenza ke khathesi ukuthi nxa sisenza izinto zethu, sisenza izifundo zethu, omama labo baba labatsha sibahlanganise. Ngoba abatsha yibo abayisizwe sakusasa and yibo abazathatha phela omama bakusasa. Kumele intsha iwazwisise amalungelo.
Bayakwamukela njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku kuningi okuswelakalayo, imali, ukudla lokunye. Bengabuya bezofunda lokhu yini kumbe babe lokhu bezama ukuziselela?
Ababe bebuyile babe bekhangelela ukuthi lize kukhuluma ukuthi singalungisa njani. Izinto azikho ezitolo, ziyadura. Izinto ziyakhwela usuku zonke. Bakhulume njalo lokuthi katakula hulumende na ongabhoda lezitolo elungisisa ukwehlisa izimpahla. Bazenzela santando ukukhweza. Into nje abomama abasuka badane bakhale ngayo. Kulabo mama abakhethwayo ukuthi abamele omama emaparlamenti, abe proportional yani. Ngiyabona kumele siyiphathe kuhle. Sizame ukuthi siyilungisise. Ngoba omama bayizwisisa bababona omama labanemakhaya. Omama labanababuyi uzathatha izinto phela uthi bayifaka ama-motion khona leparlamenti. Asikwazi ukuthi bakhulumane. Abakuthoyo omama ukuthi asehlukaniseni uthi omama basuke emaphathini, bamele omama basemaphathini. Kube labo mama aba-independent, abamela nje umama njengomama, bayefaka amamoshini ngezinhlupho zabomama emakhaya, langamalungelo abomama. Kunjenjani sesisiyalima? Omama bekhaya banazinto zokulima. Bayakhala ukuthi ama-tractor wona la aphiwa abantu ama-1-1. Nxa kubuya i-tractor izencedisa omama abayekele ukutshaya ugajompa. Balinyelwe nje kube lula ukusebenza.
Ezinye ke ingxaki elibhekana lazo ngenhlelo lezo elalivele selizisungule.
Inhlelo lezo asithe ezembuzi. Omama bahlutshwa yikho khona ukuthi kumele aye kuproject aphinde ayedingela abantwana ayethena emalayinini. Sithi kubogwanda, kubostezi, kubostenmore, abantu bayaquma kubodambashoko lapho mama bayaquma ngezinyawo. Bezetshona emalayinini khonapho egwanda. Babuye baswele, babuye baqume ngenyawo ngoba ngaphinde ayisebenzisa imali yakhona. Transport ikhwelile, yonke into ikhwelile. Baquma ngezinyawo. Kulobu zimo obumangalisayo kubomama.
Kodwa indawo abaquma kuyo khonaphana iyahambeka yini kumbe ngaba lengozi abangahlangana lazo?
Ayihambeki. Asithi njenganxa uquma usuka kubomatshetsheni, kubodambashoko. Siyawenza abantu abahlukunyezwayo. I-violence, ama-rape. Siyake sizwe abantu babulalana esitsheketsheni kubovova khonapho. Abanye bebesiya khona esitsheketsheni sakhona soneso. Sele sesabuke sitheketsheni kuyabulawana. I-violence inengi. Omama basebuvumele.
Kuyini eliyabe likwenza kunsukwane ezizayo?
Sikhangela zona i-16 days of activism. Okukhona kathesi ukuthi siyayenza ama-meetings labantu bema-church, ama-church leaders. la bomama abasezinkonzweni ngoba siyananzelela ukuthi ezinkonzweni lakho sekule abuse eningi. Siyayenza futhi ama conscientization kuhlangene omama obaba ama traditional leaders labatsha ukuthi sizwe ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ukuthi mhla ka 5 siza kuba nemarch sesindawonye ama groups ona lawo abafundisi ababalisi abasebenza kuhulumende sisenza imarch sibe sesenza ama debate ngamalungelo abomama sikhangelele i-gender based violence. Mhla ka 5 siyabe sisestezi, mhla ka 7 siyabe sise 10 more kuyabe kuhlanganwa at 4 or 3 na ikwanda North
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Association in Zimbabwe ephathisa abesifazana abahlala emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nguhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile Mhlanga. Iqembu leDynamo salisinde ekugunyulweni kusigaba sePremier Soccer League kulandela unqotshwa kweqembu leNicroot ngeleHerentals nge2-0. INicroot eyiyo esemsamo wengalane yemiklomelo ile miklomelo engu-33 okokuthi ingaze inqobe imidlalo yayo esisele izaba le miklomelo engu-39 kuthi iDynamos yona ile 40. Kuthi emdlalweni we-Chicken Inn ibe chiki lobhanqa 1-1 leDynamos. Komunye njalo umdlalo odlalwe lamhlanje iqembu leBulawayo City lele yada zibe yi-0-0. IZPC Kariba yona inqobe iChapungu nge2-0. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo khulekani bethule kumbe Cooksman. UCooksman usanda yethula ingoma ubanolila ayipheke kutsha.
Lokumila maboko baswa.
Liyayazi ke ingoma kaSolomon Sikhuza, kodwa ke lapha uCooksman uyipheke kakutsha esebenzisa umculo walezinsuku. Kwakucala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, lami ngiyabonga bhuti ukuthi lami ngibe yingxenye yohlelo. Ngiyabonga bhuti.
Ye, ungasitshela ngengoma yakho entsha le osanda yethula, sizwa abaningi bayithakazelela kakhulu. Ungasitshela ukuthi igama layo ithiwani njalo kuhamba njani usuye ukuthi uze uyilobe?
Yebo, ngiyabonga ithuba lona lokuthi lami ngike ngi-explain ingoma. Ingoma le ihloko sayo ngubanolini. Kusanya kukachisa ukuthi i-remix ngoba sakhumbula ukuthi i-original yakhona yayenziwa inkunzi enkulu umoya Solomon Sikhuza. So okwenze ngathi ngayi-remixa khona ngifuna nje ukuthi indlela yoku-appreciate ama-legends akithi ukuthi imisebenzi yawo ibilokhezele nje ihlale khona ingagcini sengani sinyamalala bona bangabantu abakhulu kangaka abakhontributa njalo aba-influencer abantu abaningi abaku-industry. So uku-remix ingoma zifana layona leyo banolile kuyabe kuyikwenzela khona okwenza ukuthi ibe ngani nje lokuyi-touch kwesikhathi lesi kodwa ingalahli kakhulu ukubanolila yona leyani yayiyibi ngoba ungayilaleli ingoma nale ngendlela engiyenze ngayo ukuthi ile-touch ye-house beat dance music yesikhathi lesi kodwa amakadari kule ndawo lapha abakhona i-style sona lesiyana really original style. So ibi experiment entsha nje kimi engiyenzile ukuthi ngize ngithathe isungura irumba ngihlanganise le-house ngathi kimi sound entsha ngabe ngingakaze ngikwenze.
Lokumbila maboko baswathi lingini semwana.
ukhangelele ukwenza ezinye njalo yini ezifana layo nale?
Ya kakhulu ngoba njengoba uke wakuthinta ukuthi khanya abantu abaningi bayithokozelela yona le ubanoli. So khonokho kuyithokozela kwabo sekuhle kwanika ama-plans okuthi ngiyenze ingoma ezithile ezama-legend akithi ngapha abantu abanjengabo udala umadayivana abantu abanjengabo ndukusmanat abantu abanjengabo dalwa alpesinyati. So ama-plans vele yiwona lawo okuthi sekuzaba lezinye futhi ezama-legend senzatremita.
Kungani ungayenzanga laba lidlalade i-album?
Ngingathi nje okwenze ngayenzanga kwi-album okuyikho i-main reason why ngingakhiphanga kwi-album ukuthi ama-cent imali yakhona eyokuthi ngenze i-full dlalade eliyabe liphekekile imali yakhona yesuke yasenganyangikhama ngoba ntiyabona ukuthi isikhathi esiningi nxa uzenzela yonke into oyenza iphuma kwesakho isikhwama kungela umuntu ongakukuncedisayo ezinye izinto ziyasuka zikukhama ngoba ntiyabona njengakathi esisakhanye lekhokuthi senze ividiyo engoma naleso ngimali futhi yona kuyana efunakalayo. So yikho nje awuthi ngikhiphe isikhindle ngoba isikhindle ethi sikulula ukuyiphusha ukwedlula i-album.
Hayi, sikufisela inhlanhla isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngithanda ukuvalelisa abalaleli bonke abomsakazo njalo bakhuthaza ukuthi abamdingi obanolisa bamthole bamkholise.
Hayi, ngiyathemba abazamkholisa njengoba ikhisimusi isifika kanje bazagida.
Hayi, siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibonge. Loke ngumhlabeleli olodumo ukhulekani bethule kumbe Cooksman nebe sixoxelaye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba
Peter Mamisa Missile Kicks Yes I told What it did as yes
zana chona na ila chondi kumbuza kanyi ingoma mnandi ingoma ka Cooksman isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje leyazi ke ingoma yakudala kodwa isiphekwe kacha ingoma ka Solomon Skhuza singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zezinye indaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubesedolobheni le-Bedbridge lamhlanje ebonga abasekeli bebandla lakhe abamvotelayo. Amapholisa aya emzini ka-Terence Mkhwananzi wabotshelwa ukuqamba umongameli Mnangagwa ngokuphatheka ekubulaleni abazali bakhe enkayi besiyacwayisisa ukuthi ngempela abazali bakhe babulawa igugu rawundi na. Silugqiba-ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.